Umahluli uGoodrich Dlausiku kazange aphe isizathu sokubekwa eceleni kwesinqumo sakhe kulolu daba olukhwezwe kuleli dale ngomunye wabagwetshelwa uhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke umnumzana Obadiah Makoni. Igqwetha elize limela uMakoni kulolu daba umnumzana Tendai Biti uthe kudingwa ngumnumzana Makoni labanye abazaphiwa izigwebo esifanayo kuyikuba befuna iguqulwe indlela indaba zalolu hlobo ziphathwa ngayo. Ubiti utshela idale ukuba ufisa eleZimbabwe lenze njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe ukuzihlolisisa lezi ndaba axolelwe owagwetshelwa ukuhlala entolongweni impilo yakhe yonke nxa kufanele. Umnumzana Kudakwashe Hove okuhlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni ephathise ekukhwezeni lolu daba edale eyeVeritas Zimbabwe uchaze ukuba kungani bekubone kufanele balukhweze lolu daba edale laphezulu leConstitutional Court.
EZimbabwe nxa umuntu eku-life imprisonment kutsho ukuthi uyajikelwa entolongweni amakhiye phoso elahlwe ngoba akula themba lokuthi lowo muntu uzaphinde ephume futhi ejele engophilayo. Okwenzakalayo khathesi yikuthi nxa umongameli welizwe engasakuxolelanga okuthiwa yi-presidential pardon akula elinye ithemba olalo lokuphuma ejele ungophilayo. Yikho ke sibuye lodaba lolu Constitutional Court ukuthi sizame ukuthi iConstitutional Court ikhangele ukuqonda kokuthi umuntu sithi yena nxa ewonile sihle simvalele ejele for the rest of natural life yakhe.
Uhove uthi abenhlanganiso yakhe bafisa ngabe leZimbabwe lilandela lokho okwenziwa ngamanye amazwe kundaba zabagwetshelwe ukuhlala entolongweni impilo zabo zonke.
Kwamanye amazwe i-life imprisonment kayitsho ukuthi umuntu sezahlala ejele ezeye kufa. Kwamanye amazwe ngemva kwe-15 years kumbe ngemva kwe-25 years abantu abakhangele ezejele lezezibotshwa bayahlala phansi beyenza okuthiwa yi-parole review ye-case yanalowo obotshiweyo and then sebedecide ukuthi lowo muntu eqhubeke esejele kumbe ekhululwe ebuyele kusociety eqhubeke ngempilo yakhe. EZimbabwe okwakathi esilelo thuba kalikho, yikho esikukhalelayo ukuthi ngalelo thuba liba khona kunike abantu abasejele ithemba.
Kodwa igqwetha elize limele uhulumende umnumzana Mike Jimombe uyawuphikisa lumbono lanxa enganelisanga ukuphayidale izizathu eziqinileyo. Umnumzana Makoni owasinda isigwebo sokulengiswa ubikwa wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke ngemva kokuba etholakale elomlando wokubulala ngomnyaka ka-1994. Usele minyaka engama-21 lanye elokhu esentolongweni uMakoni. Uthi ufuna luhluzisiswe udaba lwakhe axolelwe nxa kufanele hatshi ukuba lokhe evalelwe ngoba ethi kuyamhlukuluza njalo kwephula ilungelo lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.